Ya, abantu mina ngalaba ngakhomunikhetha labo sokulesikhathi, but ngibona kuphume emaphepheni namhlanje angazi ukuthi bekubambele, but ngihamba sicwasisele ukuthi no, hayi mina sengicabanga ukuthi kengime ngiconcentrate ezifundweni ebengiziyenza esithi e-South Africa ngizistadilo kwakhathesi. So ngaceda hayi ngibona ingane isikhathi sengisiqeda ephathini sesisikhulu kakhulu sesiphambanisa izifundo engifuna ukuziyenza. So nxa sokuphuma emaphepheni namhla sokuphuma sokulama-connotations amaningi asebefaka bona bephathe ukuthi hayi vele kube singamncini ube ngumuntu we-tribalism engumuntu we-factionalism. Mina ngikoda ngangithe hayi ngicela ukuhlala phansi madoda ke ngikhangele okunye lani libe lisenza okunye.
Kona kuliqiniso yini ukuthi kulo daba lokubandlululana ngemhlobo lwe-tribalism ebandleni?
Kukhona ngiza kubeka ngendlela mina ngu-understand ngaye ngubona ngayo nxa ngiba ngingukhangeli kukhona kwamanye ama-provinces kwamanye kakukho besikubona kakhulu thina sinxa kule region besikubona kusenzakala kakhulu koBulawayo kuthethiswana kutshelwana amashona amaNdebele sesilokuhlonitshwa iy'nkokheli ezikhona kusenziwa into eziningi kukulwiswana kokuphela but kithi ngapha emathebeleni sawuthi lapha mikade ngingu-chairman khona ngiyathaba but kusho ukuthi thina besiku-avoidile singela ama-factionalism nala besingela tribalism besizamile sikulungise but besikuzwa koBulawayo sikuzokuhluphana emasiko sikuzokuhluphana eHarare kanjalo but ikhona sibili element ye-tribalism ephathini.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani elakusasa lebandla leli linjani? Nanku siyabona bakhona abanye abaningi asebesukile.
Ngesingami mina bengibafisela inhlanhla sibili futhi Chris ngoba befika sabayamukela thine sasiku-opposition sabathatha ukuthi sibafake bejoyine ku-opposition cathi sizancedisana ukuphakamisana but sokusuke kwaba lama-differences wona lawo okuthi njengami ngithe ngikhangela ngathi ngapha ngilezifundo ezinzima ezingiphetheyo ngapha sizama ukuthi sifucele umsebenzi lophambili kodwa phakathi kombana kulabantu abaningi abadonisele emuva abalisele into ukuthi iye phansi so that why sichitha isikhathi sethu khona lapho ngcono ngiconcentrate entweni ezangisiza kusasa kulokubambelela entweni okuliwa khona kungakhanye ukuthi yana.